Brad, sizananzelela ukuthi isicelo somuso siyachazisa ukuthi amalungelo wethu ama-rights sinje mi-bill of rights uzwelonke olelungelo lokutshengisela. Ukutshengisela yindlela yokutshela uhulumende ukuthi into ayenzayo kumbe into avame ukuyenza kayivunyezwe umuZulu. Nxa uma yena sifake i-state instrument enjalo ukuthi ukuthi sebhidliza wona umthetho omkhulu i-constitutional ruling, i-constitutional clause yona leyani ethi yona uZulu uyavunyezwa ukutshengisela. Iphosa ayijoyo le-state instrument kayisebenzi ngoba nxa umthetho ubhalwe kuhle esikelweni sombuso akula omunye umthetho ongenziwa ongabhidliza amalungelo abhalwe ku-bill of rights. So awusizi kusimangaze nxa abantu bengaye court beyewina indaba yakhona ngoba kusobala ukuthi ubhilize isikelo sombuso.
Kungakutshengisani lokhu okwenziwa ngumongameli Mgabe? Kutshengisani na ukubana ngumuntu osephelelwe ngumphako na?
Njengoba nje abadala besitsho ukuthi ngesikhathi sikaSmith imithetho yayivele isisetshenziswa laphana lithetha abangathi kusiya ko-1969, 70, 72, 73 imithetho le yayivele isisetshenziswa ngoba sokusuka kusekutshengisela uSmith yena ukuthi into ivele singenile. So ukwesaba akwenzayo kutho ukuthi umuntu othele ovalo olokuthi abantu bezimbabwe sebephapheme sebedinga inkululeko ababevele beyidinga yikho sefaka imithetho eminingi-ningi le eyenza ukuthi yethusele nje. Kodwa lokhu kuyethusela ngoba njengoba sitsho ukuthi nxa isikelo sombuso sikhuluma ukuthi silelungelo lokutshengisela akula angakwenza lo sungumfula vele osolamanzi amaningi akusabambeki kathesi.